Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 11 kuLwezi 2017 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nina ngokwami kangilasizi la ubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanupiyef. Kule mbali ende kakhulu eyochuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami. Kucho abanengi kumnumzana emasoni mnangagwa yena osanda xotshwa kubandla lezanupiyef njalo olakho ukubotshwa.
Kanye ukhulumile naye usuke ndiwadla loko wesilungu wabuyela emakhadeni nqayini zakhe emzini lakhe kakudala ukuyosungula ubutsha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhaxabule isalukazi esingumkakhe ngoba simncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emasoni Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanupiyef esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lo Mugabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi seGugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi abantu besala ukuthi behle kuyehlula azafike kulesikhathi. Wayevele kukhangela ukuthi kuzakwenzakala khona lokhu. Lento kade ihlalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye ubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanupiyef. Kule mbali ende kakhulu eyochuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonquthela eGugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshwe athonisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa embopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezochuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidlands. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumile kuzanu yikho izanu iza kuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababa bethi bayambopha labo zimbila zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli uchuku phezu kwabantu beMathebeleland, babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ubusela, belwela ukudiliza umno welize okubangela ukuhluphela kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapha abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana loMgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla lezanu PF futhi kathesi abafuna ukuthi ngaye zanu PF yakhokhela ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeni kwakomgabe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uZulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla lezanupiyef kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yebandla leZANU-PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla ngesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu ukhala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabond kumbe ngedola. Labo abasebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezibalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kulalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Are ngumsekeli omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulwisana osokuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU-PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe, kodwa ke kuaffecta uZulu ngokuthi uZulu eZimbabwe khathesi akanamsebenzi. UZulu eZimbabwe khathesi sikhuluma nje so abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogu Emoyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ingxabano ekhona ebandleni leZANU-PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa kule viki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokhu kunika ilizwe ibizwe elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizimusi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengalaqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapha bona khona ukuthi ikusasa likhanya lilolutho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhiphe umongameli Mugabe leZANU-PF yakhe embusweni.
Okwakhathesi kunzima, kunzima sibele ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bekhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy, bekhangele nje ukuthi uhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakhamuzi anda umnumzana Ngqabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokho kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU-PF ephuma le nhlelo ezizathuthukisa uZulu nanku seleminyaka engamajumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungela ntuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisa, kuphela ukuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukudilika phoze kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawondeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulu.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi-13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundu, Uzumba, Murewa North West le South, Emarodera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, ebubulilima East kanye le West. Enkabazwe e Midlands, gokwe South le Central, gokwe Sasami. Mberengwa West e South, North le East. Izishabane Ngezi, kanye le Zishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lokufundisa abantu ukuthi bayevota azange kungene kuzwi. Kodwa kuzenzakala kathesi ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu nakenabo-alliance bangena indlu yendlu bekhuthaza abantu ukuthi bayevota ngangezimbabwe inkulu kangaka inikesa izikhetha izimbi zonke. So izeti kanye udaba yethu bathi babhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amasu?
Ngiyalikhuthaza bakithi ukuthi hamba niyeyenzisa njengamavota nabo abangenabufakazi ukuthi bahlala ngaphi. Hambani kuma-councillors yenu, ihambe futhi nakubosobhuku iyobhalisa khona ngapha emakhaya emadolobheni. Asambeni siyebhalisa ngokumelei yethu ngoba yikusasa yabantwabethu isezandleni.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemaswingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuleviki esetheswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacansini laye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thande Kozintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo, ngibonge njalo zamadabizi balalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngembiza zabo ezazilani yamandla. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulumbini lo laye usuke mbe wadlala okokwesilungumbo wabuyela emaqhageni enqayeni zakhe embizeni lakhe zakudala esekhumbula ubusha bakhe kwase ukuvusa imizwa ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho. Bona ngathi kungaba yikhona lokho.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhu ya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Nxa engqondweni yakhe wayezilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphinda le ndiza yakhe nenzakazi ngoba phela engathi kuyathile ukuguga othandayo ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi lesi sikhathi sibona sesenze olukhu oluthize ebesinganayo singalwenza kodwa ingqondo nxa iseyafika kulelo banga ufuna ukwenza ulutho iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi iyenakasela mizwa, kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years balicina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba le phela kankomo lamadaba ezulu ivele yindaba engasikeli ngalapho ekubhaxabuleni lasalwazindlu uthi ukuthi bekevele bedonsa amatoleki bendaba le iminyaka yona le engamathumi amane uthi ukuthi kukhona vele okulesisisa bangacatha neminyaka abalayo kodwa le engamathumi amane edlileyo kutho ukuthi nxa ukha usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuphela kwakusemqoka kumbe waye indoda ayisenqongele ukuba indoda wayo. ngoba ukuthi bayiseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu beminyaka ngesi labo indoda sibili mkhona kutho ukuthi kukhona okukhona ikuthi amathebandaba kwesikhathi asinika indaba babe sebephungukwenzela phezulu indaba le iyakhona ukudla lokho esikubonayo noma ubali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva lokuvumbuka namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade belayo beyifukamele oweminyaka leyo edlule
obaba yebo bebelenqayila namhla ikhona bayanatha omama bonake
kulukhunyana njengoba njengasiyo umuntu wesifazane kodwa angizange bengiyizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubaliswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani kangazi kodwa ngiyabona nyanakanela ngiyacabangela ukuthi labo babengabe lapha bengazi impithano zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenzela ukuthi phela labo bangaphoki ukuhlala beqanda nje
amalahle ebantwini besifazana acitha nxa sebekhule okunganani
kubonike labo nkuma ngiho itholazo izazo ezizazi nezinto zomzimba womuntu kazivumelani ngobana bani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona bekudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo efika lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu ifina injani omama kuwakunakanele ukuthi nxa bengasayi esikhathini kumbe sebeqede isimbi esintini okwabo sekuphelile kanti-ke izazi zithi hhayi kayisikho lokho kodwa-ke umayisimhlawumbe amaisimbisa amakahle ngapha ngakumama angatshintsha sibisa
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo obaba uMgandla siyabonga Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
salibonani babu Gande salibonani mthakazi omuhle
ye siyabona baba vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khona lokhu
baba inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu kodwa ikhathazanga yodwa ikhathaze namalunga amaningi kanye lomthwakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mdaka 5 lapho inkosi yayidinga ukucela khona izulu idinga ukukhusisa izilimo ingayidishanyelo nokubusisa nje umhlabathi ngitsho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi afayo womthwakazi kodwa-ke lokhu kwehlula baba ngoba kuhanjiwe emthethandaba kwafika ehluleka ukubanganethesa isicala kungangezela umvulekazi wesibili utheke sokwehlule sokho bamkhupha namhlanje ngumuntu ozidlaleleyo nje ngumuntu ofree kathesi sesivela kuwo la amapholisi ukuthi yeye umhlangano othi kawuzange wenzeke yikho-ke izolo bathe hhayi madoda aqhubekani ngento yena so umhlangano wethu uyaqhubeka mhlaka-18 kuyonala inyanga ngesabathu elandelayo liyana kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka-5
kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe kuyikuthi umcimbela liwenza wawungowezamasiko ungela ezombusazwe
kulokucabangela okuthile ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethandaba khona ngale sebelama-PP yiko lapha abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hayi kuthi ukuthi khona ukuzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zomba ngazo. So basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela bona ukuthi hhayi singamekela belaphana uzakhuluma ngezombusazi. So yikho kwenzakeleke khonoko.
Ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo, kukhona yini okunye elizaba likwenza?
Silenhlelo eziningi kakhulu baba uGande, minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi siyabekwa phela baba Gande lo mthakazi wonke saka 10 September igotshiwe inkosi. Inkosi esiphakathi komsebenzi, imisebenzi yonke eyenziwa inkosi, inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi. Kule mcimbi eminenge eminye esizabe lokho esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nabo ukuthi ihambele zonke izicinti zakomthwakazi engingathi izifundazwe zakomthwakazi. Njalo inkosi ivele sizaqala futhi nenhambo zayo zokuphuma ikhulumisana namanye amakhosi, ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Mthwakazi omuhle, ngiyalivalelisa mthwakazi omuhle ngithi hayi philani kahle mthwakazi, lingakhohlwa ngaka 18 November siyabe sisegcekeni lencwala ngemva kwe-Highlanders Football Club lapho elizabe lihlangana khona le nkosi yenu. Wozani ngobuningi benu. Ngiyabonga mthwakazi omuhle ba.
Lo ke bekungumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele. Ebesikhuluma laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu, yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazana kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla leZANU PF.
Mama owalwa sedini iposti yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye-presidency ye kungaba yikho, but not le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba dingabezi kuphela. Kanti abanye abantu abahamba empini ngobani? Sikhona lathi esasihambile empini, why kungathathwa omunye ongasiwo wesemilia kolokuzeni yakomgaba? Omama bonke ababesempini ayisee for no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baya-neglect.
Kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla leZANU PF,
hhayi bekungaba ngcono kukhethe noma ngumuntu nje o-neutral noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutral, hayi khona ukuthi omkamngameli. Ngase kunje so sekungani i-dinner yabona, akusanelela omama isilike singama-studies siyapho kuvuma. Ngingakutshela nge-newspaper yangemande kumbeni yayenini wathiwa khona umama oloyali ku-president. It's obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kundoda yakhe. Thina sizaba loyali njani kuye singasobafazi bakhe?
Inani labo lilungile yini omama labo abaphethe izikhundla kuhulumente?
Ungakhangela omama bayimajority yibo abavotayo, kodwa sibalutshwana ezikhundleni ezinye ezi-vital. Na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation. Asilobandla elincindezelayo, livandla sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenza lengabe izawenza kuhle. Omama babehlezi bodwa, obaba bebodwa, kwakungela kuhlukumezana. Even kathesi akula kuhlukumezana. Umuntu nxa kukuthi uyakwanisa kumbeni provided uyakwanisa ukulokuza isikhundla sona lesi, akufanani labezani ukuthi ezani babehlezi kusekungani ngama-quotas kungani yi-marriage quota thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labo bhuti bethu babengasondeli even nasezinkambeni zethu sasizihlalela thina sikhomandana siyithi sodwa
umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babelalesi sikhundla labesilisa babelalesi sikhundla yiphi
right kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over most probable na kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezapho siyakuvuma thina ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sefanelwe yi-2 years uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years eziyabe zikhulunyiwe zingafika athiye so usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye ahlale phansi uthathe over omunye so ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azayebufaka engcwabeni
lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko omnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla leZANU-P F labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru
mina personally ngiyamzela ngiphinde ngithi isikhuni sithithisa umgwezeli ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza so kakuze laye ayesenza khona ngiyamzela njenge-human being kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane uyahlanya so umuntu ongazelwa ngabantu bemathebelele nje yena lowo asozimzweni
ye kodwa uthi waxolisa
ngoba wathethisa i-diet uthi waxolisa asikuzwanga thi ukuxolisa kwakhona nga waxolisa kunkomo kasiyelanga
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini isiphathamandla sebandla leZaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Mamhlanga Kido ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje uyaziwisa ngikhuluma nje khona pa eMelika eNew York lamhlanje kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontunga milinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.